umama othiye imuli ube ngumama olomuzi umama leguma uthiye abantwana lo mkakhe ubaba omkandla silusizi njengebandla le MDCT
uMandlovu usithiye elokhu esekela na unkosazana Thokozani Khuphe
umama uMandlovu kuze kufike ekugcineni esweleke emhlabeni becacile ukuthi kumba ngowe MDCT ume ngaphi ubengathandabuzwa ukuthi ume lo dokotela uThokozani Khuphe unyakinye udokotela Khuphe ehlukunyezwa libandla ubevele ecikiye ukuthi yena usekela udokotela uKhuphe soke silusizi kakhulu njengebandla ukuthi sesithile emhlabeni
njengebandla limkhumbula ngani kahle kahle ikakhulu sikhangela ukubunjwa kwebandla ngo-1999
yibo abaqala basungula ibandla abafaka inhlanyelo eyavuthwayo emathebeleleni North ngo-2000 begijima emguza begijima etholotho begijima elupane kuma-district wonke emathinoth besebenza bevusa ibandla le-MDC siyakwazi ukuthi umama njalo uthe seqongiwe ukuthi abe ngomunye wama-senators emathebeleleni North imathinoth le uyibhodile encedisa abantu kundleko zonke ade bezidinga ubengena komnyama ubambile konke emaguswini wonke esebenza encedisa omama ukuthi bathathele abantwana ama-birth certificate abantu bazama-IDs bathole ama-passport umama ate yichampion yokuthi kube le development kube lokuphucuka kwabathebeleni North ube ngumama dekhuthele kakhulu njengebandla silahlekelwe impela ngoba umama uMandlovu ubekwazi ukuthi iconstituency ade imele iMatinoti ayimele encedisa izakhamizi kundleko zokuthi ama-birth certificate ama-passport ama-IDs yakwathi iMatinoti indawo nje engathi ikomnyama ubambile but umama ubeyidabula angene konke ekhulumisana labantu disa abantu esizwa izikhalazo zabantu esizivethula edalela ephalamende kuzaba nzima ukuthi njengebandla sithole omunye usenator onjengoMandlovu ibandla lidabukile mbona ngazathi ngeke sikwanise ukuthi sirecover after loss day ngeke simthole omunye usenator Ndlovu ade ekhuthele esebenza njengaye ibandla lahlekelwe impela.